Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalibuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kumbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokule mibuzo yokuthi kambe indlela isetshenziswa nguhulumende ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingaba imqotho na?
Abarentisa khona ukuthi izethekeli zilabe khona lalaba abanezindawo ezithengisa ukudla yibo singathi-ke sebazalahlekela belungiselele independence lena bebalungiselela-ke lokuvula kwe-trade fair so balahlekelwe sibili kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende elokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokuyakhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Njengamakholwa abanye bezikholwa ukubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu. Xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo, amachurchi amabandla abakholwayo kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu.
Owayengumsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokule mibuzo yokuthi indlela isetshenziswa nguhulumende eyokuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingabe imqotho na kulandela ukutholakala kwesizalwane sakwelebhilitane ukuthi silegcikwane khona eZimbabwe lingabonakalanga leli gcikwane. EleZimbabwe belithumezela igazi kwele-South Africa ukuthi lihlolwe igcikwane leli kwaze kwathi ngenyanga kazibandlela ilizwe laqala ukuzihlolela lona lodwa. Kuze kube lamhlanje ilizwe aliyila ngitsho lo yedwa oseke watholakala ele gcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezidlula isikhombisa i-7,987 emazweni achiyeneyo umhlaba wonke jikelele. Kodwa okwenzakala kusizalwane selebhilitane sokudale imibuzo. Indlela yokuhlola igcikwane leli umhlaba jikelele ivele isidale imibuzo eminingi okubangele ukuthi elimelika lithi aliyifuni indlela isetshenziswa ukuhlola igcikwane leli ethiwa yi-PCR test. I-PCR test yathiwa isetshenziswe umhlaba wonke jikelele ngumanyano we-World Health Organization. Kodwa ugatsha lwezempilakahle olwemelika solusungule indlela entsha yokuhlola abacatshangelwa ukuthi balegcikwane leli. Kambe bengaba begcwele abaligcikwane le-coronavirus eZimbabwe kodwa bengazi ngoba kungahlolwa kahle. Lo ngumbuzo olokhu ungaphendulwa ngamazwe amaningi omhlaba ngesikhathi igcikwane leli limemetheka ngamandla. Kodwa eZimbabwe abaningi bancoma uhulumende ngokumisa imibuthano emibili emikhulu, owe-Independence lombukiso weZimbabwe International Trade Fair, ngoba bekuzaba lokuthelelana kwegcikwane leli elithelelwana kalula. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, usomabhizimusi wakobulawayo olilunga njalo lebandla le-MDC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengabahlali bakobulawayo siyawamukela khona lokho ebezasiphathela ikorona abantu abazabuya-ke lapha-ke bobulawayo ukuthi bazotshengisela-ke impahla zabo-ke nge-trade fair. Ikanti labazabuya-ke belanda independence bebezabuya le-corona bevele ezindaweni zabo. Sithi thina hayi kube linyathelo eliqondelelo nalelo ukuthi kukhansilwe lokho. Lanxa nje kwezomnotho sikhangelele ukuthi abantu bakobulawayo baluzile kakhulu abaningi bese beqalisile kulungisela izitende zabo e-trade fair abanye bese beqalisile ke ukoda impahla abazalazitshengisa e-trade fair konke lokho ke akusasebenzi uthithi imali asebeyilahlile ke ayasoze bayisayisebenzisa ngoba i-trade fair ingasoze ibe khona kodwa ke ngomumo okhona eqinisweni ngokwazi ukuthi ilizwe limenjani akula mithi kabe nelithi khona ukudiagonaza ukuthi khona i-corona ikhona kumbe kayikho kuqondileke ukuthi ke hayi kumiswe-ke inhlelo zonke lezo ezihlanganisa abantu abaningi ezo-trade fair ngoba kuzavela abantu-ke abatshengiseli abazotshengisa bebuyisa impahla zabo bevela emazweni akhatshana sinanzelele-ke amazwe e-Asia anjengabo-China yibo vele bese bebukisa kakhulu keZimbabwe yibo ilizwe njalo kudabuka khona-ke corona leyo mbona ngani hhayi ingatheleleli liqondile sibili
umkhosi we-independence celebrations
yeah umkhosi we-independence yebo kambe kulahlekelwe labo abalendawo-ke abarentisa khona ukuthi zethekeli zilale khona lalabo abalezindawo ezithengisa ukudla yibo singathi-ke sebazalahlekela belungiselele independence day nabe balungiselela-ke lokuvula kwe-trade fair so balahlekelwe sibili kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo esingayithola leyo mali kodwa-ke kube lokulahlekela-ke izimpilo kwabantu abaningi kobulawayo sithi thina ngokuningi kuqondile ukuthi-ke zingise lezo nhlelo lanxa nje sikhangelele ukuthi abantu bazaluza lapha lalapha kodwa-ke hhayi ukuthi zimise inhlelo lezi kuqonde kakhulu
liyamtshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngesinqumo asithetheyo lokunye okuningi-ningi athe kuzenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus
singeke simtshayele ihlombe vele bokungekho okunye bokumele akwenze kumbakutsho ngaphandle kokwenza khona lokho ngoba-ke siyananzelela amazwe wonke singathi vele yena ugcine esekopha okwenziwe ngamanye amazwe asiyoqalileyo sikubona ukuqalisa eMzantsi Afrika uhamba kwamanye amazwe amaningi nje bemisa imidlalo bemisa-ke imbuthano yabantu abaningi naye-ke wasesithi ngcono akophe kangene khona lapho
lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu usomabhizimusi wakobulawayo njalo elilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga westudio 7 ekhona le kobulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi imibuthano le ayiseze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Uthe njalo umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, iZITF, kanye lomkhosi wokunanza ilanga likazibuse ebelimele liqutshelwe kobulawayo ngenyanga ezayo isidluliselwe phambili. Umnangagwa uthe bathethe amanyathelo la emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Kodwa umnangagwa uthe izikolo kazisoze zivalwe. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla othi lanxa ewamukela amanyathelo kahulumende kuningi okusamele kwenziwe ukwenqabela umkhuhlane lo wona osusabelele abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa emhlabeni jikelele.
Njengamakholwa abanye bethikholwa kubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo amachurch amabandla abakholwa kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu ngokukhuluma kumbe ngokukhangela nje izinto. Lokho sibili mbona ngathi ukuthi kumiswe imbuthano yinto enhle eqondileyo.
Selizakhonza njani pho? Lizaluphatha njani lolu daba?
Engikwaziyo ukuthi amabandla amaningi yebo kuhamba abantu abalapho kumakhala ekhukhwini abaningi, kodwa vele iningi labantu bakhona ku-WhatsApp labo ama-S M S labo abakhona kulabo makhala ekhukhwini, ngibona ngathi bangaxoxisana bakhethe lezifundo baqhubelane lengoma nxa belazo bazenzele inkonzo zabo nje ezindlini emzini yabo. Aba balutshwane kodwa-ke nxa bengabelana inkonzo yalolo suku kumakhala ekhukhwini kuyafana nje lokuthi bakhonzile. Singakhohlwa phela ukuthi ukukhonza vele akuyi ngobuningi babantu, kuya ngenhliziyo yomuntu, ngoba ekugcineni indaba iphakathi komuntu oyedwa lo nkulunkulu wakhe. Ngakho mbone ngathi bangaqhubeka nje abantu bezikhonzela ngendlela zona lezi bekhuthaza nalaba abanelisayo ngabomakhala ekhukhwini njengoba ngisitsho, njengoba sisenza nje okwakhathesi.
Amanyathelo kahulumende la libona sanela yini? Lingathi ayasivikela isizwe?
Kangazi ukuthi angenela yini, njengoba nje lelizwi ukuze lihambe ebantwini belingakafiki ukuthi anibezwe nge-coronavirus le. Lokuthi kambe uhulumende konke akukhulumayo kuza kweneliseka yini ukuthi ezibhedlela abantu bazabalakho ukuthi bahlolwe umkhuhlane lo? Silazo yini izinto zokusebenzisa ukuze sinqabele umkhuhlane lo nxa usuthe wasitshaya? Kanti njalo abanye bethibona ngathi vele yena uhulumende uphuzile ubehlaleleni amanye amazwe ethatha amanyathelo okwenqabela kusabalala komkhuhlane lo. Lapho kuba nzima kakhulu nkomo bana uhulumende wakhe ukuthi uyakhulume ngomlomo kodwa phansi laba ungelalutho. Siyaphunga ukukhuleka nje ukuthi nxa abantu bangavikeleka, kodwa hhayi asiboni yebo ungamisa abantu ukuthi bayelaphana ungathi abantu bezele okulalokhu, kodwa nxa sekuthe kwafika-ke engxevele sekungenile ngoba lolwazi lolutshwane oluba sebantwini uzawuzothwaye omunye impilo kobulawayo, omunye efolosi, omunye eHarare kwaze kwaqedakala. Uyena usephongulandela ngombono wami okwenziwa ngamanye amazwe labomakhelwane. Leyo-ke yinsindabaphenduli sizabona, kodwa-ke uhulumende wakithi ube ngathi asifihlela ulwazi njalo lokuthi nxa kufuneka izinto njengezambatho zokugqoka lalokho okufaka emakhaleni lani lani kambe kuza kuba khona yini, ngoba akukhulunywa kuphela nxa sekunomkhuhlane, kumele kwenziwe indlela yokwenqabela ngezinto langemithi langabe yizimota langabe yini okumele kube khona, hayi lapho kulukhona bonakala ukuthi uphuzaphuzile.
Lo-ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzakwakha ikolishi edolobheni lePlumtree. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Amon Murwira ongaqambanga ukuthi ikolishi leli lizaqala ukwakhiwa nini. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ongezwa kuhle emzimbeni usuke elizweni ngesonto ngendizamtshina yokuboleka eyandise ukusetshenziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele China ukuya kwelatshwa. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi omela iNorton edalela ephalamende uMnumzana Themba Mliswa uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kumele achiye umsebenzi ngoba sonke isikhathi engavula umlomo wakhe isisindo semali siyawohloka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kumilayezelo elithumezela lona ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli, lenzeke imlayizelo yenu ibe mfitshane, ingazaba mide, njalo lingathuki, likhulume kuhle, silikhulume lisakha. Siyabonga.
Zalibanani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kogoma gwama village kondolwani ward 9 bakhulela Plum Tree uLilima West. Ya ngiyazizwa indaba ezikhulunywa lapha. Uyinto balulekile udriver ube lesikhathi sokukhangela ukudriver ukuze impilo zabantu zibe lula. Ye ukuthi udriver ebeseqala ukuhambe nika abantu amatshintshi ebalana lamatshintshi khonoko kudala ingozi kakhulu isikhathi esiningi. Uthola udriver sephikisana lo muntu ogibela iteksi. Hhayi mina uwindi ngiyathi awuluright. Ngibuye futhi ngithi umama lwani okhuluma izolo laphana i-coronavirus isijeziso samazwe aphetsheyo America. Hayi umama lo uyehlisa isikhundla sabo, isithunzi sabo mama, ngoba kafanelanga akhulume kanjalo. Yiko lapho besuke umama betiko laba bathathelwa phansi. Afanelanga umama lo mpela, akalunganga isikhundla sakhe uma esithatha ngale ndlela ukuthi uzade kulungisa ilizwe ngokuthi akhulume ngomkhuhlane omubi kangako osatsha noma ngubani. Nathi sikhona apha emakhaya siyawuzwa ukhulunywa kuyasethusa. Hayi umama lo, hayi hayi engakhulumi kanjalo, siyaxolisa mpela, hayi uma ngikhulume kabi, kodwa hayi ungani mina mbona ngani ululazo mama. Ngiyabonga Studio 7.
Basakazi, basakazi, linjani linjani ntungamile inkomo sithandekile Chris Gande. Hayi thina siyaphila mani, thina siyaphila. Eyi sithanda, ngithanda ukuphawula nje kancane ngalo mkhuhlane wecoronavirus lo. Eish, hayi khona kathi na vele bengicela ukubuza ukuthi kathi lo mkhuhlane eChina Street, eChina bona babedlela nomalulwane sibi. Kambe bengadla izinanakazane into ezingadliwa. Bheka kwamanje ukuthi lo mkhuhlane kathi sohlasela leveni lombani. Hayi bantu bakethi, yazi laba bantu asazi ukuthi kathi ngabantu abanjani mani. Bengelanti waqala ngakhatshana le, but okwamanje sokhona busulunguzile i-Afrika khona. Eyi ngithanda futhi ukubuya mphawula loo mbethwa mkhotshi mjunguri mbethwa mbani. Umama lo mane kuyazeka kokucabanga ingqondo, bekusicabangela kwesinye isikhathi engathi yena uma esidle esutha le moli yakhe elo sizo lokuthi kwesinye isikhathi uzayelatshe kombuluzela abantwana beZimbabwe. Nguyithi thina abantwana beZimbabwe samfaka kusine siyena isikhundla. Namhlanje sithi i-America bufanele bajezwa ngoba bafakile iZimbabwe kwi-sanction. Ebekukhula mane ngumuntu omdala mane, bekukhula. Ngibe sengicela la kuyena lo bathi ngu-president uMnangagwa. Siyazi ukuthi ngo-April kule independence kuke kume kancane lokho kwesinye isikhathi into zokutshona kuthiwa kuyabuthwala. Sike siphephe nje kancane emkhuhlaneni lo ngoba lo mkhuhlane ukhanya nganawelapheki. Singaphele eZimbabwe. Lo okhulumayo ngolubhadla phansi khona le ndaweni yasemagosini, but okwamanje ngisehabron kule Botswana. Ngiyabonga basakazi beStudio 7, ngida uNkulunkulu engangenela mani. IZimbabwe iphephe lamanye amazwe, uNkulunkulu angenela afake isandla sakhe. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7, lenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Life Talk. Bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-adopta i-Rand, yilo ebelizosiza ukwenza ukuthi abantu iZimbabwe ivuke iphakame. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar. Uyabona ukuthi bacabanisa abantu, abantwana bomuntu ekhaya eliwayo. So manje inkinga yokuthi abantu bezano ba-proud ngento abangenayo. Awufanele ukuthi nje izano ungayibona ukuthi siyehlulekile. Icela iSouth Africa ukuthi hayi South Africa, sicela usiphe irandi lakho usifundise lokubusa ilizwe, bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balalela bahle bakaStudio 7, abasebenza bahle bakaStudio 7. Themba niyaphila la ikhona khona ngapho ngaseMelika. Ye, lo okhulumayo umntwana enhlabathi bakwena, ukhuluma naye eseJoni. Osenhliziyweni hamba kithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo, enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abaseZimbabwe ngaseRhodesia, kakhulu abangamphakathi, bengangivumela. Lizwe lakithi bakithi mangibhekile mina ukuze nje liphumelele kube nento engcono, mhlawumbe engahle ibambeke. Ngabe kuthiwa kithi kuno-government laphana kungenamatsotsi lawana khona esiwabonayo asebenza ngobutsotsi, esenza imikhuba eshiyeneyo ngoba labona abantu okuthiwa yigovernment mina ngibabona nje beyizigila mkhulu ngaba yisikhologo ngabe kuya ngami behlangana nje beke bekhulumisana nama-opposition party wonke kakhulu opposition eyopoza ngokuqinile efana naleya ka-DNC behlale bonke nabothakazi nabozapho behlale phansi njengakudala ya njengamadoda yabona amadoda ma kuthiwa kusemakhaya njengoba nje lisito sakithi siyakusho phela ukuthi batokwehlula amadoda kuyabhikwa laphana kithi nje ezimbabwe sokwehlule ukuthi kuthiwa izani izovusa iyavusa akunanto eyivusayo ayazi into eyenzayo into ekhona yokuthi basebenzele ezikhwameni zabo yikho mna bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane inabo behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizwe lakithi lilunge i-first thing masekhuluma nasisemzini bekhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali uyabona uma kungaba nemali kuthiwa ezimbabwe sokunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi noma behamba unankakwa ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le ma ihlala emoyeni iphapha noma ihambe siya kuphi kuthiwa kunani kunani fika ikhuluma ithi hayi icela ama-investors wabe yazo-investa kithi.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi siyaxolisa asoze senelise ukuthi siliphe uhlelo lolu ku-Facebook kunsukwana ezilandelayo. Siyaxolisa kakhulu. Ukwamanje ke sesikhangela ezivela ngapha kweMelika. Wayengumsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli. Kukhetho lwenziwe izolo ebusuku ezigabeni ezintathu ezibalisa iFlorida, iIllinois leArizona, uBiden unqobe uSanders ngamavoti amaningi kakhulu okokuthi akusathandabuzwa ukuthi ozamela leli bandla kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi ngubani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Umnumzana Raphael Mthombeni osedolobheni leTexas ngapha kweMelika.
Hayi kuloko nje mina ngikubona kwami sekuyikuphongwenza okukaBernie Sanders ukuthi abelokhu iqhubeka nje elapha lalaphana ngoba ngendlela ukhulu uVice President avuke ngayo kwabafileyo angikhole ukuthi angaphinde afe futhi ngoba angithi sike sakhuluma ngaye laphana. Sesingathi siyasabela ukuthi akakusela lutoza phinda lwenze besiya e-South Carolina. Kodwa-ke ngendlela avuke ngayo ama-democracy esefaka amakhanda ndawonye ngemva kwakhe, angiboni ukuthi usekhona okunye ukubuyela emuva. Uzathatha lesi sicoco sokuba yinomini yama-democrat uBiden.
Manje umbona njani nxa esemisane lo Trump? Ubona ungani ngubani onganqotshwa?
Ngibona ngathi uTrump ule nhlupho eziningi ezedlula ezikaBiden nxa sokufika lapha. Khonoko kungumkhuhlane kumthayile kakhulu ngoba yela ikhadi lakhe akade libambile kade ejakala ngalo bekuyilonele le-economy. Ngalo lelo khadi le-economy zelikhanya selikhadi selingaphansi esikhwameni, akangiboni ukuthi angabuya amgabhele kangako ngoba lapha sokuzamiswana ngokuthi ngubani okhanya e-presidentially ongakhokhela ilizwe lela likhuphe kuloko sokuyikho khona. Kodwa ngibona ngathi uBiden angaba le-chance kukho lokho ukuzipresenta as presidential lo muntu ololwazi lokuthi ufuna ukwenzani abe senqoba lanxa ezathethiswa number 20 kodwa ukuza kwehlula khonapho ambona.
Manje ubona ungani engakhetha ubani ukuthi abe ngumsekeli wakhe umnumzana Biden? Sike sezoefanisela ukubana engakhetha umuntu wesifazane.
Ningazi-ke khonapho ukuthi angabe ekhangele ngaphi, kodwa-ke ingxenye angathi khonapho ku-Warren kumbe aye kulo usisi wase-California loyana okwagijima laye kumbe lo usisi wase-Minnesota ubopacho.
Loke ngumnumzana Rafael Mthombe nisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika edolobheni leTexas ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eTexas. Mnandi ingoma ka Master KG Jerusalem isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. kodwa ke ku Facebook hachi asadibani njalo kunsukwana ezilandelayo siyaba sidibana nje emoyeni eredweni hayi siyathi xolisa kakhulu ngalokho kodwa ke ye indaba zizaqhubeka lizizwa khonapho emsakazweni wenu weStudio 7 libe losuku oluhle igama nguChris Gandhi.